Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Nimtazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo kweze kuseni namuhla izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhathi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo labo lifike ku 4600 Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisele phezu kokwehluleka kukahulumende ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhathi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi bafuna elabo iholo likhutshulwe liye ku 4600 ngeviki ephelileyo uhulumende uke wahlangana lezisebenzi zakhe phezu kodaba lolu wathi uyenelisa ukuzengezelela iholo ngamadola aphose afike kukhulu i-$97 kuphela kodwa ziyalile izisebenzi ukwamukela imali zisithi incane kakhulu sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ngomhlangano wabo wanamuhla
umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeziki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayefakile i-$97 yadliwa izisebenzi basebesithi bona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Sikhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazali belithwele. Okwenza ngokuthi-ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esithi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla eseZimbabwe ingathi iqansile. Okutho ukuthi izisebenzi ngeke zeneliswe ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle-kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4600 nanguphela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingathi thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo kukhangelela ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye kulelo banga nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiko. Ukwehlula lapho kungabe sekuyinto nje elokuphoxa phakathi. Sikhangele ukuthi-ke uhulumende alethe impendulo engasuthi siyisebenze.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi. Lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngifakafike ukuthi sizakhalala umsebenzi nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqane labo ababalisi abayibo kumele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana nokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqawolayo zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje osikhangele kho ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka bazizwe sebefika ekukhaleleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure evele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mthathu nje umhlangano. Ngakho sikhangele ukuthi nxa besiza baza le nkulumo nabo ezakwenza ukuthi sikhange siqede lokho ngoba akuncedi ukuba sihlela sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi ezimtha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena uthi uhulumende kumele akhwezele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso ezisifunayo.
Okuqakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuchiwo ngabantu, uyalalelwa okuchiwo zingcitshi, ayenze khonoko kufunakalayo. Sibona nje labo onganu yabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo. Kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizimisi. Ungakhangela abamabhizimisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize, ngabakuqala ukumtshaya ihlombe, akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizimisi kuyibo asebenza khala njalo bekhuphula intengo yezinto, kabafuni kumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba, asikwazi. Kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi, sike sakutsho ukuthi yikho lapha umnotho oyakhona.
Emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali eziyifunayo?
Asiboni nje uhulumende egwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo. Siyaprinta phela imali ukuze akwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe. So ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano, singabe singathi ngesilungu a short term arrangement. Kodwa sizabona nje ekugcineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe. Akusoze ke kuba hambise ndawo. Sizabona futhi bebuyela futhi etafulini besiyakhuluma. Babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo, ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi, akalamandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages.
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni, luhamba njani uhlelo lwenu lolo?
Sizabizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela. So inkulumo zethu ziqhubekela phambili, sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshenisele. Ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iparty yabo, sizama ukuchasisa ukuthi hayi, indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshenisele, asilwi lo muntu.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi behlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni, besola uhulumende we-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizatshengisela maduze nje. Wengeze wathi i-MDC ifuna kuqhutshwa inkulumo phakathi kwayo le-ZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo.
Ma-reforms atuda mnyika muna hase kutamba nawo. Toda kuno sandro ana zekite independent. Toda kuno make sure my elections anetwa mnyika, my elections jaiwe kwete chitsotsi.
Inguquko esifunayo kayisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimileyo. Sifuna ukhetho luqhutshwe ngemfanelo kungela ukugqilibezela. Izinduna kumele zisebenze lonke umuntu. Akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezezanu-PF. Kumele ziqakathekise abantu zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Socha ngale lizwe ayisilo lezanu-PF. Zanu-PF yakufundisa inzondo. Socha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu. Kumele libavikele.
Tyisa mama tyisa! Gukula!
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele emaswingo labasekeli be-MDC izolo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesifazana welupane otshiye izakhamizi zikhuza umhlola ngemva kokugana isithembo samadoda amabili. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uphakathi kokudinga indlela zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla esola njengoba amagetsi esilela elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona nizihlobo, ngiyacela laba bantu ukuthi limfakele indaba yami le emoyeni. Ngilohlupho olukhulu lomntanami engilaye lapha ekhaya wetheswe into. Ngicela lingifakele emoyeni, ndinga uncedo noma kubani la kubani noma church noma belapha ngesintu ongangincedisa kulolu hlwehlu uhlupho engilalo. Ngiyacela mthakazi, sendubekile angisakwazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngicela nje lingifakele indaba le emoyeni. Umntana wami wamfaka umethisi into elala laye emenza umfazi. So inombolo zami zithi 077-401-26-22. Ngihlala eKhesi. Ibizo lami ngingubekezela Sibanda.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Lo okhulumayo nguSikamusiki. Ngangishilo kwenye inkulumo yami eyadlula ukuthi abantu bemathebelelende abakamthwakazi bakawuthola uSibusa. Nanku kulokho kuyenzeka, kuyabonakala ukuthi eqinisweni uSibusa asikawuthola. Ngolwesihlanu lolo lwedlule, nangu ukansila uKambarami esiyahlukumeza uDube ehofisini lakhe. Igunya likaKambarami liyabonakala ukuthi ligunya alithatha ku-tribal supremacy ideology le abahamba ngayo bonke abantu beMashonaland, abeza ngamaphathi abo bazenze sengathi bangama saviors abantu bakithi emathebeleleni, kanti bona bayazi agenda yabo ukuphusha i-1979 Grand Plan. Mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu bakithi emathebeleleni lingaqali ukuqilwa liluthwa ngamashona besiza lamaphathi abo emathebeleleni bethi bazolisiza. Nxa besiza lamaphathi abo bafika bekhuluma izindaba ezibizwisa ubuhlungu ezeguground bethi bazolimela. Kodwa nxa selibakhethile khangelani ukuthi benzani. Okambarambe ndaba iyasho iBhayibheli ukuthi ibusisiwe indoda omgodla wayo igcwele abafana ngoba isitha basihlangabeza sisekude. Basihlangabezile abafana bakithi isitha sisekude. Mina ngithi phambili ngomzabalazo, inkululeko siseduze bakithi.
Hayi, into eyenziwe ngu-acting mayor ayikho right, ayilungile. Kumele abantu bayiqondise, kumele akhuzwe kusasemanje before amile impande nomsila. Ngoba uya act umeya akekho sesifundweni. Into eyenzile kuyabonisa ukuthi bana kune hidden agenda. Ikhona into abaphezulu kwayo. Ikhumbule kudala bemfuna ukulawayo. Ukuvele kunomkhuba ukuthi ubulawayo ukukhokhelwa nje lokuphathwa ngabantu babo ubulawayo. Qale nje manje ukuthi bana kube nabantu abavela kwisindawo eMpumalanga sebethola imisebenzi. Siba ukhansela kobulawayo. Sibuyabonakala manje ukuthi hayi ukukhona abaphezulu kwakho. Yebo siyazi i-challenge ikhona ukuthi abantu bawubulawayo sebesemazweni kodwa basusa ngene yiyo phela le nto basusayo ukuthi babeleko bengatholi imisebenzi beleko befakana kubona abavela ngaphandle abavela eMpumalanga. Mpelana mele inanzelelwe, mele inanzelelwe, mele icelwe. Ubulawayo mele abe ngabantu bawubulawayo. Yikho nje amanye amabandla besithi devolution of power basho into ezinjengalezo.
Salibonani linjani? Okhulumayo umkhokheli ngithanda lami ukufaka wami umbono kodwa ke kwayesuka ukuthi kulokubandlululana khuluma ngendaba ye-city manager wakobulawayo lo ogcotshwa ke ngu-assistant mayor u-acting mayor. Into emele abantu bayibone kwamanje asuke ukuthi ke kumbe sesibandlululana njani, into eyenzakalayo abantu basemathebeleleni uma bengahlalela inyawo bahlalela izandla bengathi kababoni lo nyako siyaphela kuyabe kungela nto abanayo cause abantu basempumalanga sebefuna ukureda yonke into ibe ngaphansi kwayo cause kunabantu thina esiphila nabo abasempumalanga ngababiza njalo abane abathi uma umuntu wese ngapha emathebeleleni kulento esolwayo uzwe bafaka igama lokuthi sizolicotsha elizweni lethu libuyele ngenyawo lapha elabuya khona. Yinto eyenzakalayo ke leyo cause u-city manager kumbe u-town clerk asiyo oletha ilokhaneni izulu and izinto ozenzayo uzitshelwa ngomeya.
Hello, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Ngiyabonga lamunca engangena kuhlelo okukhulumayo ngo-Givemo Ndlovu kwelenkayi komnyama ubambile. So sami isikhalazo nje bengithi isiphawule namhlanje ngizwile kakhulu president wethu Nelson Chamisa uyakhuluma lapho ukuthi-ke bonke nje abalandeli kufanele ukuthi betshengisele ngomumo okhona manje eZimbabwe manje. Elokhu lathi sikutshayela ihlombe sibili ukuthi abantu ngenxa yohlupho olukhona kumele kutshengiselwe kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende esinaye manje akasenzeli kahle ngoba sithwele nzima zonke izinto zenzima. Uma uvuka nje ekuseni konke ubunzima kuyaqala umumo ngapha umanga kahle sibili hayi kunzima sibili hayi. Ngiyabonga igama uGivemo Ndlovu sasipho kuhle from Kanye.
Aboge be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Russia abophe abantu abangene esitaladeni izolo betshengisela phezu kokuvinjwa kwabamabandla aphikisayo ukuncintisa kukhetho lwamadolobho oluzayo. Kule ntatheli zindaba yakwele Afghanistan ebulawe ngabantu abangaziwayo ngolwesihlanu. Isidumbu salintatheli sitholakale simanxeba-nxeba. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lukamongameli Donald Trump yena osichotozwe kakhulu ngabaningi ngemva kokutshela abameli bebandla eliphikisayo elama-Democrats edale lephalamende abavela kwamanye amazwe bebancane kumbe abalabazali abadabuka kwamanye amazwe ukuthi kumele babuyele emazweni abo. Abanye bathi lokuveza sobala ukuthi uTrump ukhetha ngemihlobo ngoba abantu akhuluma ngabo bengabansundu kumbe abokholo lwesiMuslim. Sixoxele sale sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngamagama abuhlungu lawo njalo ngamagama abonisa ukungahloniphi abanye abantu. Umnumzana uTrump kabahloniphanga labo mama akhulume ngabo njalo nxa ethi kababuyele bona emazweni akubo. Bangophompe sumane kanjani nxa kuyikuthi kakusibo balapha. Okwenza bafika kulawo maposition abakuwo kuyikuthi bayisebenza izizalwane zalapha. Imvelaphi yabo kayinani lokusebenza kwabo. Ngibonathi kabahloniphanga laphana kakhulu sibili njalo kufanele ukuthi ngabe amandla lawa awadlalisayo ethukana kumbe echothoza abanye abantu asebenzisana labo sopolitiki ngabe wasebenzisa ukuthi ahlale phansi akanakana amaqingangcono okuxazulula ihlupheko zalapha elizweni leli alikhokhelayo, hhayi ukuthi mhlawumbe abe khombi imini wabanye abantu ekhuluma kabi ngabanye abantu.
Abanye bathi amazwi kaTrump la aveza sobala ukuthi ungumuntu olenketha bechabi injalo ongayihloniphiyo eminye imihlobo yabantu ngaphandle komhlobo wakhe ongumhlobo wabamhlophe. Ungaba ukubona ngaleyo ndlela lawo?
Kuliqiniso lakho kakhulu. UTrump nje ukuthi kakuphumiseli njalo kunzima ukuthi yena angakukhipha ngomlomo wakhe. UTrump kahle kahle is a racist. Uyazonda especially abantu abamnyama labantu abangaphandle. Singananzelela ungakhangela kulezi phephela eziningi ezizama ukungena e-America lapha zisuka e-South America zisiza la. Indlela aphatha ngayo laba bantu bakhona sebeke badutshulwa bengakangeni la kungena elizweni bese sengaphandle kodwa bedutshulwe ngabantu laba abafinga ukuthi bazengena la. Sikhangele abantwana labo mama abazithwele abayiziphephela abasendleleni bafakwe emathejini okwenkomo. Kambe ngabe ubonisani lokho? Luthando noma inzondo? Kuyinzondo ekugcekeni kalabuntu umnumzana uTrump.
Khona ngapho eTexas sizwa kuthiwa like la tshengisela ngolwesihlanu phezu kwendlela aphatha ngayo udaba lokungena lokuphuma kwaba kwamanye amazwe kuleli. Ungasichasisela okuningi ngokwenzakeleyo khonapho?
Abantu beze ngobuningi babo njalo nxa ngithi abantu bezi lapha kangisho abantu abafana lami abayizithwepheli kumbe abantu abalezihlobo eziyizithwepheli. Sengikhuluma ngabantu abalapha e-America lama-Native American bebekhona la bezobonisa uthando kubantu abafana lami abayizithwepheli. Sikuchazile lami ngike ngathola ithuba lokuthi imiphakathi wathi sichaze ukuthi kanti kuyini vele okwenza ukuthi abantu baze basuke emazweni abo bazithole sebe siyadinga lapha bangacatha khona. Sakuchaza sobala ukuthi kwenziwa zihlupho esihlangana nazo emazweni esikuwo. Kungaba izimpi, kungaba mhlawumbe ama-economy engasebenzi kahle, kube indlala abantu besifo sebebalekela emazweni angcono. Kodwa abantu bazile bazosisapota baphakame ngobuningi kakhulu. Sabachazela bezwisisa njalo bona bethi bebethela ama-placard bethi bona ama-asylum seekers they are welcome, ama-refugees they are welcome as long as bengezi ngobugebengu. Ngoba umnumzane Trump sibone sithi bona iziphephela eziningi ngama-criminals bababuya lama-drugs. Abantu abasebenza ngama-drugs abalasi isidingo sokuthi bahambe egangeni for tools kumbe izinyanga ngoba ngabantu abanemali laphana balendlela zabo. So laba abantu esibabona bethwele kanzima omama abazithweleyo bese sithi bona izigebengu ngaba ama-drugs ngamanga lawo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball selingenile kuhlandla lesibili lomncintiswano we-netball World Cup ngemva kokunqoba ele-Northern Ireland nge-51-49 izolo. Impumela yemidlalo enguqu eyemidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League edlalwe izolo yona imi kanje. Caps United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1, 1, Mushawani Stars 1, Herentals 1, Wange 2, Chigenin 1, Highlanders 1, FC Platinum 1.
La puma la belihle langa lemvelo yonke yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nthi nthi kwase kwamlandi bathini ho bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufokanye ngolo ufoka mqabuko umafukufuku bathini umkali wesiziba ngubani na inkunzi emnyama inkunzi emnyama inkunzi emnyama ufoka mqabuko ebhonge emabhajini kwakhalisitha inkunzi emnyama
Mukachini livuka njani kumagumbi womane womhlaba lapho elingaba likhona khona pa eMelika UK eZimbabwe kanye kobulawa kontutu ziyathunqa komfazi ushaya indoda eHarare kokwe gweru kwekwe kwanda plum tree utichi chagechenge ewange binga Livuka njani sihlobo zami siyalamukela njalo siyalibonga abasilandelayo ku Facebook kulo Jason Maphosa uthi wena livuka njani msakazi siyavuka Maphosa silethemba lawe uvuke kuhle noma kuku Ntombi Ngwenya lawe uyabuza uthi livuka njani msakazi hayi sivukile mangwenya silethemba lawe uvuke kuhle Princess yabuhle ntini ubuza ukufana lawe uthi uvuka kanjani msakazi hayi mina ngiqinile entini ngilethemba lawe uvuke kuhle zihlabangana utwena kanti uthamisa kuyoze kube nini ehlala ebamba ama rally laye ungani sokufika la aphelelwa khona Chase skuza ihlabelaki kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi indlikizane ethi yona inkunzi emnyama ukuzigqiba ke ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo lifike ku-4600 Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisela phezu kokwehluleka kwahulumende ukulungisisa umnotho. Hayi ke kwanele, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Lijone kuhle, mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.